Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi imisebenzi ayikho. Labantwana sebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi izinto selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuningi. Labantwana abafelayo yabazali esibagcinayo. Kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapholisa aze ngobuningi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda okudinga ukuthi kube nenhlelo esizenza njenge-victory through using theatre, music, dance and drama. Bringing awareness ebantwini kuba ne-GBR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama sibakhuthaza sibafake ulukuluku lenduzula yokubana besikunephezulu beyibhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakobulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilhazi yaleminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobuningi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba begana umwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okuninginingi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lumhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu umongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi imisebenzi ayikho. Labantwana sebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi izinto selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuninginingi. Labantwana abafelayo yabazali esibagcinayo. Kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila. Iproblem ekhona kathesi ukuthi xa bangafika abanika umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa angamthathela izinto ukuthi abuye azobona ukuthi izinto ziyabe zifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa zihambe. Njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi ziyathathwa lapho umuntu wayigcina khona izicathu zakhe. Wazithi siyilandela ku-HQ ye-council yikho wathi wakhona izicathu ezitshontshiwe ezingakhona akasazitholanga.
UDube ethi umqoka ukuba abaphila ngokuthengisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalezilinye ukulungisisa lenkinga asebebhekane layo.
Njengoba sikhangela ilizwe lethu kathesi singabantu banye, umuntu omunye uyangena ku-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi, omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi, omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi. Kufanele sihlale lokho sibambini njengakusukela kuqala, kungabi lomuntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathelwa izinto zakhe.
Umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwaza utshela intatheli zindaba ukuba abethuswayo kuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho kuchiwo ngumthetho we Public Order and Security Act posa wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapolisa la uzorwadza ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Public Police continue to break this law,
amapolisa engaqhubeka ephula umthetho angazi akhala uZulu isenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabe-Commission ye-ZEC elizweni lonke. Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu ukuyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumenzi Gama.
Kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration, iningi labantu emhlubulweni wezansi yeGwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba eseGwanda.
Emhlanganweni obugoqwe liqembu le-Victory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa ukuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-Biometric Voter Registration, i-BVR. Umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angama-40 usuka edolobheni leGwanda njalo bekulabatsha ozobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezi yeneyo. Umqondisi we-Victory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi kalila lwazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota.
Ngapha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalaleli ama-radio laba bala ama-radio ama-television akula signal se-TV. So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube lenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama, sibakhuthaza, sibafake ulukuluku lendluzula yokubana besukune phezulu beyibhalisa.
Ukhansila wentalalo uMnumzana Khosa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma. Thina lathi njengobukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke, kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu, siyazwa ukuthi luyabuya luseduze. Kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye.
Usobhuku wesilonga uNkosazana Edna Ndlovu laye obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenyezelwa le midlalweni yenguqu.
Lesilunga abantu sebekwazi ngoba sike saba lomhlangano oka-MP wakwazisa ebantwini ngoba kwakule iqembu labantu sikelele. Kwesa kithi sigaba nginanzelela ukuthi abaningi bayaphatheka ngoba kule ma-sports nala mabhora babuya babuthane babe baningi, abaningi sebekwazi sibekuthi.
UNkosazana Esther Zitha we-Victory Siyanqoba uthi uZulu akumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota loba seke wadala amacala phambilini.
Abantu makhulunya ne-BVR abaningi bathe bezwa kuthiwa uyathathwa ifoto lenje fingerprint, but i-BVR yona leyo kuthiwa ayisezi yenze khonokuyana wokuthi ungathatha ifingerprint yakho sihi-reporta zonke ndawo ukuthi umuntu lwana usekhona lapha usebambe sesimthoni nanje sokhululeka nini loba wake waba lecala kuba uhambe emapholiseni wafika wabanje wathatha ifingerprint yakho ungesabi ukuthi kuthiwa ifingerprint yami khona emapholiseni anje.
Umnumzana Charms Ncube osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzisisi udaba lwe-BVR.
Ngifundile ngifundile okunye kade ngingani ngangibuzisisi kakhulu indaba le-BVR ukuthi kasahle yena ngikwayihloseni ekade nginawuzisakala yikuqakatheka kwama-photos lama-fingerprints kunokuthi nje ukungibhala ngabizwa abantu bavote.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luzaqala ezansi yeGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kuLwezi. Iqembu le-Victory siyanqoba selugwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesiSuthu. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 ngiseMtepe eGwanda.
PVR, it is not time of year again. Registering to vote. PVR, we all register afresh.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhushwa yi-Commission ebona ngezokhetho e-YEZAC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhanjeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Jafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North leSouth, leMguzu, eMathebeleland South, eMathobo North kanye leSouth, eBubulilima East kanye leWest, eNkabazwe eMidland, ngokweSouth leCentral, ngokweSasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakoBulawayo inkulungwane ezilitshumi lasiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana ukubavikela emikhuhlaneni enjengebilhazi yaleminye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilihaziya kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yi-elephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. UDokotela Khula Muzi Nyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilihaziya otholakala emhlabathini, owehemantiasis lowe-lymphatic filariasis ezikolo lama akliniki kakhansili.
Imikhuhlane esiyikhangele wakathesi mithathu kule kuthiwa yibilihaziya esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekugcineni kuphume igazi. Kulomunye okuthiwa yi-soil transmitted helminth esabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulomunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. into esijonileyo ukuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze ama ikhuhlanele ingandi ebantwini. Kukhangelwe ukuthi ngomnyaka ka 2020 kube sekwehlile inani labantu abalemkhuhlanele ngamachumi ayisikhombisa nanhlano ekhulwini.
Ecizelela amazwi kanyathi umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugaja lwezempila kahle ekhansilini yakobulawayo uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka 30 October kusiyafika u 4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini. Kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole lolu ncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekhansili yakobulawayo umnumzana Claude Kuphe uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukobulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane we-bilharzia, lo mkhuhlane wamawenzi esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa i-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba. Ema-clinics wonke akobulawayo lasezikolo sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankasela inhlelo zogatsha lwezempila kahle ekhansilini yakobulawayo unkosikazi Sitshengisiwe Siziba uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 jonaliana usukhangela nge-population yakobulawayo ukuthi uthi vele igcina esiku-0.0 something cents per person okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona ikhona, but okwakathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga la ma-partners angasincedisi. Sizabe silabo saba nomhlangano la.
Isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Minenhle Hadebe uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolu lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula kugcina kusiba ngumthwalo futhi lakithi ngoba sikhumbula kuqala babesibhoda sibili besitshela kodwa khathi siphunguzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenziwa njani, bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingama-200 labantu abedlula inkulungwane ezingama-680 lasithupha. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingama-57 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe-The Connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini i-social media. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli uHuru Kenyatta ukhokhela ele okhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo waqalukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. ELeSomalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli zindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo wethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye-Seventh Day Adventist Church koBulawayo ngempela sonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Ngalenda lomsilela kwemali lokhu siyaphambili sibekulusibola okhulu ngoba ungazikhayela emabhengi khonapha uyafika umuntu kwe-ATM enyakaza ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zaya kuma-20 enye sezehlile zaya kuma-$14 enye zehlile zaya kuma-$10 emabhengi. So kuyatshengisa umuma okhona mubi ungamingela ama-supermarket ufike abane engxenye usebenzisa i-fiding ukuze ucela i-cash thole kwezindawo zelikheshi ekhonabalayo kwesabelembele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into eze-$50 uthole ingxenye $25 $10. So hayi umumo wemali sibili mufi yenze uqhubeka usuya phambili lapha sihloship olukhulu sikuloko ukuthi okufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingana indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanyekele emsebenzini babaleka besiyalayini emabhenki engatholi le mali yabona avukele kukhona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuselakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje lamalobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe le foni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhinga.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esihlupha kathesi nxa ufuna ukuthenga ulutho amanye amashopu nakutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar abadibele nxa ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket into zakhona seziqhelile tam 3 or 5 tam. So akula muntu olemali la, umuntu wonke ozihambela ngaphandle kwe-government nama-ministers yobantu abalemali. Hhayi, intengo khangela ubone nxa ukuthi uyakha uvele lawo even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kawula mali mina izolo umzekelo sengipha wona ngihambe ngayethengi ukuzinto okuncane ncane okwe-septic tank okubili ngithenge $90 it's shocking umuntu uyahluphekela lapha eZimbabwe la akula ngilisenda akunamuntu ekhaya ogabe uhambe ngani ngesikhathi ipetrol yaswelakala sezingathiwa kutshele amanye ama-sestetion ezingaso siwakhulume ngamabizo sayakulalela bakutshela ukuthi kona khona sifuni sifuna i-cash wena i-cash yakhona ngawunayo uhambe ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela mali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la
ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le-Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje-ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu elebhema ukuthi libe lenkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yikukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ule State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho sokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho lebhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho lebhema kazisavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho lemelika. Ilizwe lemelika lisebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezithiyeneyo ebhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lenhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu ebhema izijeziso zenotho. Ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa elebhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
BVR. It's that time of year again. Registering to vote. BVR. We all register afresh.
Biometric voter registration. Biometric.
Victory sizonqoba iqembu le Victory siyonqoba ke lelo lisidubela uhlelo lengoma yithiwa BVR. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota kuhlelo lwe-BVR. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama uChris Gande, ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.